bayinene sibili ngokunjalo abanye abantu babe khangele ukuthi umongameli kabe nabacebisi oyedwa kumbe ababili kumbe abangaki. Hhayi, lowana uyabe ngumcebisi nje wokuthi nxa izinto ziright, kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube labantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma-categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuselele nini ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo. Ngokunjalo kuthiyene kakhulu ukucetshiswa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengeleZimbabwe elilezinto zalo esesimele sibi njengalezi. Kodwa-ke asithi thina ngamazwe anjengabo-America nalalabo bantwana hhathi yawudingala abacebisa abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba.
Nanto-ke udaba mnumzana Mkandla uyavumelana laye na ubaba uGawule lapha uthi hhayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa.
Ngiyabonga kakhulu umbono kababa uGawule former MP. Kulo mbono omuhle sibili awusekelayo ukuthi umnumzane upresident inani labantu laba abakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngobuningi babo. Ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu, kudingakala i-capability or ngathi thina iquality. Leyi yi-cabinet sesehlukana umbono nobaba laphana former MP. Leyi cabinet ecatshileyo ama-rights akhe yena upresident ukubana ebe namalungelo ku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5. Ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubone ukuthi khona ngatrust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi. Ngoba umcabinet uminista nominista ulo msebenzi amele wenze ebe sereporta every 100 days ukuthi wenzeni. Yiso lesi sivumelane lesi savumelana ngaso. Ebe siyakhetha i-secret cabinet yakhe leyo kaze nge-consult abantu uvuke nje ezikhethela abantu bakhe and then ebantwini bangikhona nabantu abakhethiweyo group laphana eningi laphana i-default.
Siphe ubaba uGawule uyizwe njani wena imbono kababa uMkandla la?
Ye, ngiyayizwa imbono kaMkandla, kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba uMkandla ukuthi baba uMkandla sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki umonga asithi ukuthi umongameli ka-consulte nayikhiphe i-cabinet. Asimniki khonokho, ukuyazenzela umongameli. Isisekelo sombuso asilakho khonokho. Even nxa esekhetha i-advisory board yakhe yalani akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona. Uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi. Ngokunjalo hhayi ababaningi laba bantu njengoba ngisitsho ngithe mina ilizwe nxa lilowuhlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane. Ukucebisana kundima ezishiyeneyo ngobungcwethi obuthile yikho kwenziwe ngumongameli. Ngibona ngani ukubhalisa khonokho umongameli ukuthi alalele nokuthi azwe nokuthi abantu bona but kuyini abafuna kwenziwa. Njalo abantu labana bangakhangela labadoda njengabo-Trevor Ncube uyakhangela ukuthi akazange asikhangele ukuthi manje bakhetha abantu ukuzani ukuthi yesukela ngitoa abantu hhayi uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibe ndawonye senzeni into yethu sindawonye sisebenzeni ndawonye. Yiko kusebenza ndawonye khonokho kungakhathalekile ukuthi ungaliphi bandle.
Baba Mkandla, ingqobe sezikuwe, uthini wena ngalo?
Hayi, ngiyabonga sibili umbono, ngiyawuhlonipha sibili umbono wakho kuformer MP. Kodwa-ke iqiniso elitheleleyo i-constitution la ekhuluma ngayo kazengivele kilandile, angakhohlwa ukuthi khona undodala uvele wangena ngekhulu endele ngekhulu yona liyana wathi waqonda waya phambili wamemetheka esiya phambili. Singakukhohlwa khona lokhu, singakhohlwa sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi. Kathesi nje kathi obedeploye wona amasosha lamapholisa lawa ngubani? I-constitution yini leyo? Ngoba yena kathe ngikho phela ngubani okwenzileyo kathesi khona lokhu? Babukula abantu ezindivinya kuphela bayakhala lapha. I-constitution ngasibeka emeceleni lapha senzokwethu obelizwe lethu ukuthi ovuka esenzokwakhe evuke esenzokwakhe. We need to amend i-constitution yona leyo ukwenza ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni, ingene ngohlonipho lwabantu. Yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenze. Asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli naku-parliament naku-constitution kungabi khona. Yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishe egcekeni. njalo kwakufaka ama advisors alama angama interested parties bamuyisa kwabantu bemtshelela eceleni wena sithi bam advice ungabala undoda lombalilelo uTrevor Ncube ulabantu abangaki khonaphana ngabe sebenza labo khona lapha iconstitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitho lokuthi khona kumele vele ebe nabantu abangako yini into ayivele isazakala mdabuko yikho ingazize ngabantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe into yonke siyifuna ingene ngomthetho kungazokwaba yinto nje phongukuqunyelwa ngoba umuntu lama-right kusasa savuka siqunywa amakhanda izolo kuvuke kuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga asiyidumbe ngenye i-constitution yena yevumela khona lokhu ukuthi umuntu egqekeze nje ukuphela esikhwameni sakho ethela njalo i-2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho kodwa khona khanga into esiyikhangeleyo asilimalanga sihamba ngakho sixoxisana ngakho kodwa liyavuka elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela ngale sihlalisane yinto ekuphele yabesihleli yona le kathi kasifuni ukufikisa khona lapho sifuna ukuthi khona kube nokuhlonisana phakathi kwaleli lizwe.
Hayi, kuyezwakala baba Gawule, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla?
Ngithi ubaba Mkandla ngiyezwa sibili ukuthi ubaba Mkandla ukhathazekile nge-advisory board kababomongameli kodwa ke mina ngithi mina maningi ngithi zihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa ungawucetshiswa akulanto embi ngokucetshiswa njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kulendlela ezimbili ungabe uthathe ukucetshiswa ngoba ungakuthathi kushiya ngokuthi ubone izinto zakho nazinjani laphana ngaso kufika i-cabinet yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumeni kodwa laphana abanye abantu babeqakathele ukuthi bacebise ukuthi uyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 uyabona lapha ukuze silokuze kaphela singangcono sibeke imali le eceleni ku-big bond liye engasenzeki kuhle kadeuyafunaaenza njalo masiyangesa kungaba yilokhu lalokhu ukucebisana koba uphembe ngayi besuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana ne-cabinet yakhe ngemva kokucetshiswa ahlangana lapho ku-cabinet ngabe sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acile esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi iyabe cetshiswa iyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezizinto angaziboniyo.
Nanto udaba mnumzana Mkandla, usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangoya.
Hayi, siyabonga kakhulu udaba olukhona sibili lapho endikhangeleyo nokuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokhu lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe but inumber yangikhona leyo yesingayivuniyo njalo kana-right kusasa uzafaka abantu abangu-100 210 e-parliament khonaphana abalingana labantu abavoselweni libe phela lisithi khona ule-right ulelungelo ha-a asifuni ama-witnesses anjengana lowo sifuna ukuthi khona ngaripoti ebantwini ngaxhaswe ngabantu lokho kuthiwa khona ulelungelo kusasa uyavuka lapho efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona awulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Sicela nje uphele ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki ngathathe ngobungithi babo bebe sebefileka bebonke khona laphana kokuthiwa khona i-government of nationalist i-transitional government abethu se yesiyifunayo ke thina yena le ibe nama-stakeholders wonke behluleke bonke bekhona laphana kuswelakala ozasola omunye kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kusothiwa khona ngama-advisors bonke labana ungakhupha nje uTrevor Ncube laphana ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani kumthwangwa laphana ne-advisors bonke benjiyana nami nje ngingabamumathisa sikulokuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini yi-battalion kumbe yi-section asikwazi ukuthi kuyini khona.